Soko izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 12 Mpandula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota eImpala Car Hire kumele iveze umniningwano yohambo lwemota ecathangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa.
Usherif nguye sengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayethatha ubufakazi lobo.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenziwa ukhetho lwama-by-elections yikudlalisa imali. Amasela antshontsha ingcingo zamandla kagesi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo oselukusibanga esibi kakhulu.
Ilokhu ingalandelwa ngezinye indlela kusho ukuthi lanxa amagesi engabe elungisiwe kodwa ama-reservers kukhanya lokhu eluhlupho ngoba amanzi abuyi. Ngokunjalo-ke ungahamba lapho ubhodabhode ezikotshweni abantu bagcwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba wakobulawayo sonqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota eImpala Car Hire eHarare kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecathangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa kobulawayo. Umjehiwa wathunjwa ngabantu ababesezimoteni ezinhlanu, enye yakhona yatholakala ukuthi ngeyenkampani yeImpala. Inkampani eziboleka abantu izimota zile mitshina yalezi nsuku eveza ukuthi umuntu utshayele waqonda ngaphi ngasiphi isikhathi lokunye okunenginengi. Kodwa iziphathamandla zeImpala zala ukuveza ulwazi lolu zisithi lanxa zilalo azisoze ziluveze. Ngalokho amagqwetha kaMjehiwa owahlukuluzwa watshaywa kwabuhlungu kwamalanga amathathu ngababemthumbile basa lolu daba emthethwandaba. UMjehiwa wathunjwa phambilini kombhikitsho owawuqoqwe ukuthi uzenziwa phambilini kwenyanga kaNtulikazi kodwa awusaphumelelanga waze wavezwa ngemva kokuba umthethwandaba unqume ukuba kumele abonakale kungakedluli amalanga amathathu. Sixoxe lelinye lamagqwetha kaMjehiwa umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Si-applyele into okuthiwa yi-ex parte application ye-Anthony Pillar order. I-Anthony Pillar order le esikhuluma ngayo siyabe sithi cela ukuthi inkundla isincedise ukuthi nisithatheleni ubufakazi obusendaweni ethize, indawo yangikhona ingakwazi. Enye indlela sithi siyayijuma ukuthi sithole i-information leyo. Ngakho-ke siyitholile i-order leyo ngolwesine iviki edlulileyo. So sesitholile ubufakazi lobu ngolwesine, sasesithumezela kwamanye amagqwetha asesincedisana lawo aseHarare. U-sheriff nguye sengani usekhudula inyawo ukuthi ahambe eImpala Car Rentals ayethatha ubufakazi lobu. Into thina esisuka ingathi iyasidanisa ukuthi endabeni leyi sizintandane. Ngesilungu engathi we are on our own. Ingatsha zikahulumende kazifuni ukusincedisa ukuthi information lesi esizidingela yona ibe yi-information yokuthi ngabe yibo abayidingayo. So kulokudana okuthize kodwa nje sesitshilo nje ngaphambilini ukuthi indaba leyi inceko zikahulumende ziyabambeka. Ingatsha zikahulumende zitholakala zibambeke ukuthini yizo ezenza ihlazo lolo. Ngakho-ke sizenza konke okusemandleni ethu ukuthi kuze kuvele egcekeni ngoba labo imuli yangotawanda bafuna ukuthi lokhu kuphumele egcekeni. Ngakho-ke hhayi basinika amandla ukuthi sikontinue ngayo
kahle kahle elikufunayo ukuthi kwenziwe kuyini nxa kuyukuthi umthethwandaba usubambe ngamandla ukuthi inkampani yeimpala iliphe amagama abantu abacethengela ukuthi bengaba bamthumba lifuna ukuthi bajeziswe na kumbe umtsheyiwa abhadalwe imali
labo abayenza uhlazo lolu emthethweni weZimbabwe kuze babotshwe bahambe enkantolo inkantolo yehlaziya ubufakazi ngakho ke sizenza thina sizabe sisebenza ukuthi konke lokhu size sikubhuthule ngoba okwenzakale ukuthi awanda kungenzakala kimi kungenzakala ku-anyone ngakho ke kufuze kuhle kunqatshelwe khathesi
umnumzana Ngqubani Sithole ligqwetha ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo Kheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali engamadola ayizigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa ukwenza ukhetho lwama-by-elections yikudlalisa imali nje kuphela. I-Commission yezokhetho e-ZEC yazise ngeviki yonale ukuthi ilizwe selingaqhuba ukhetho kulandela ukwesulwa kwesinqumo esathathwa ngenyanga kamabasa sokuthi kungenziwa khetho elizweni ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Ngomvulo omgcinisihlalo we-Commission ye-ZEC unkosikazi Priscilla Chikumba uthe zonke izikhala esezikhona ezedlula amachumi amabili ezamalunga edale lephalamende kunye lamakhansila kuzamele zivalwe mhlazi ku-5 ngenyanga kampalakazi kuwona lo umnyaka. Iningi lezikhenxe lezi ezingamachumi amabili lanye zadalwa ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-MDC Alliance. Ngawebandla le-MDCT leli lodwa umnumzana Khila Zivu owaxotshwa kubandla lezanu PF. UChamisa eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthi i-$18 million ezasetshenziswa kukhetho ibingaphathisa ezibhedlela okungelamithi lokuphathisa ukutholisa izakhamizi amanzi ahlanzekileyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Lokho kade kwenziwe iZEC yakhumbula abantu bake bakomplaina bekhala ngokuthena iZEC isisuspende iconstitution ngenxa yeCOVID-19. So ngibona nje kuqondile kuyinto eqondileyo enziwa iZEC ukuthi kubuyelwe ukuthi constitutional democracy eyiyo enikaza abantu amalungelo lamandla ukuthi bakhethe abameli babo nxa kuthe kwenzakala ukuthi kube lommeli oshonayo kumbhodi kholiweyo izikhexwa lezo zigcwaliswe ngokhetho. So abakwenzileyo kuyinto eqondileyo kuyinto esemthethweni. Okwemali eshotayo imali ivele ihlalisile leZimbabwe kodwa idemokhrasi ivele iyadula. So ke kumele ukuthi kayidingwe leyo mali ukhetho lenziwe ukuze silandele okuthiwa yi-constitution yeZimbabwe.
Ngokubona kwakho ubona ngani kuzahamba njani impumela yakhona? Ubona ngani ibandla le-MDC Alliance liza visela na izihlalo ezathathwayo ngenxa yalokho kuthiwa i-recalling?
Angiboni ibandla le-MDC Alliance liphumelela so far kuma by election wonke asenziwe ku record, it's on record ukuthi belidlwele liyadliwa liyanqotshwa nxa kuma by election and kathesi futhi baku West State bahlakazekile bayalwa bodwa abanye ba confused. Angiboni bephumelela ukuthi banqobe ngwakhangela lokhetho lweHarare olwenziweyo oluwinwe ngumafume iMDC Alliance ificine ifilter umuntu umafume okade ovele kahle kahle suka ku-PDP ekade ndayibithi ungakhangela le machine yangkhona awine ngayo kuyatshengisa ukuthi into zakhona kazihambi kahle and ibhayi election MDC Alliance kathi sibone lo contract utreasurer sithi kabala mali so kuzaba inxanxanxa sibili inqola yamadonki bangawina lapha laphana kodwa kuzaba nzima singakhohle ukuthi ngobulawayo kwaye kwenzakala into enjalo after ukhetho ka 2013 ngemva kokurecallwa kwabo Gordon Moyo labanye nguTsvangirai izanu PF yaziwinela nje ulula
umnumzana Anglison Sibanda ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Amasela antshontsha ingcingo zamandla kagetsi abikwa eyiwo abangela udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lakwabulawayo. Intambo zikagetsi lezi ezintshontshwayo ngezihambisa amandla kagetsi kuzititi zokuhlambulula amanzi. Amanye amalokishi abikwa esenelise amaviki amabili engela manzi ngesikhathi lesi kule gcikwane le-coronavirus. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi udubo lwamanzi lunjani lezinsuku.
Well, indaba yamanzi ikhanya iluhlupho sibili kakhulu. Sikhuluma kanje kathesi siyananzelela ku-social media lapha kuyathunyezwa amapikitsha avela atshengisa amanzi. Akhanya engahlambulukanga amanzi, akhanya engcolile. Ikakhulu sinanzelela amapikitsha avela kuzakhamizi ezihlala kulimango yemahathula. Bathi bona amanzi aphume engcole kakhulu, abalaqinisa ukuthi okwenza ngcole kuyini. So ke kulalolo hlupho esilinazelela ukuthi indaba yamanzi le inzima sikwazi umba wenza ngcole ukuthi abesanda ukuphuma kumbe vele aqhubeleke njalo kodwa okuliqiniswe ukuthi abantu balokukhalakhala njalo ngendaba leyana eyenza leli veve. Siyananzelela ukuthi abantu amanzi vele angaphuma engathi aqedakala abantu vele sebesesaba.
Ukuvalwa ke besizwe ukubana bekuvalwa ngoba bekulodubo lwamagetsi kwesinye isitishi esihlambulula amanzi. Singase silungisiwe yini isitishi lesi njalo sekuvalwa njani?
Well, ukuvalwa kwamanzi siyananzela ukuthi esingathi nayi water shedding kuleyo ekuqhubekela phambili. Siyananzela ukuthi umasipala wakobulawayo ubethile ukuthi okunye sokusenza amanzi avalwe kangaka, avalwe kwesikhathi eside, kube sokunikwa ukuthi iprogram yokuthi azabuya nini ngosuku ngosuku kubangelwe ukuthi amagetsi endaweni zamanzi akukhanya kule amakhebhuls atshentshiwe ngokunjalo amanzi akobulawayo njengoba efuqwa ngamagetsi yiko besekunika lolu hlupho. Kodwa-ke sibone futhi enye i-advert etshengisayo ukuthi amanzi ukuthi amagetsi la atshentshiweyo akhanya izesa isizamo lokulungisa lapha lalaphaya. Kodwa i-advert ibisitsho futhi ukuthi lanxa kunjalo kuzaba le hlupho lokuthi ama-reservers lawana ukuze benelise ukuthi babhilde apha amanzi kuma-reservers abuye ngapha ngokunye kuzathatha isikhathi. Ngokunjalo-ke lanxa amagesi engabe selungiswa kwakathesi amanzi aloku elusho.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekhonale kobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembula. Lamlela ndwandwe,
iningi labazali besigaba sezansi emaNdebeleni likhathazekile ngokuswelakala kwamanzi esigabeni okulakho ukudala ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ngesikhathi iningi labafundi ezikolo zemaphandleni likhangelelwe ukuthi libuyele esikolo kumaviki amabili alandelayo. Kodwa abogatsha lwezemfundo bathi balohlelo lokugebha izikotsho ezikolo ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izikolo eziningi zemaphandleni kulesi sabelo kazilazikotsho okudala ukuthi abafundi behambe imango emide ukuyadinga amanzi kumbe babuye bewathwele besuke emakhaya. Lokhu sekudala ukuthi abazali bakhathazeke ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi sokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UNkosazana Gertrude Mhlanga weGohole kwa-3 eMatobo uthi akulo okubonakalayo sokwenziwa ezikolo selokhu kuqhamukele leli gciwane.
okwamanje ezinye izikolo lokho ezisebenzisa amanzi ezithatha kuma ezikotsho izikotsho ezihlanganisela le community ezinye still lokho kunjalo kungela amanzi ene mbona yani izikolo vele ezilamanzi especially emaphandleni is less than half yazo so angazi ukuthi ngezixwayiso ze COVID ngabe sokulungela yini ukuthi izikolo zingavula
amazwi akagcizelelwe unkosikazi Thando Mawuba wayemathe namombe kuthule kwanda South.
Izikolo zakulesi sigaba sakithi kulobunzima angiboni ukuba sisezilungele ukuba zingavulwa ngoba into engiyaziyo engileshiwa layo zonke lezi zikolo ezikutholileyo ngama 20 liter buckets adonethwe yi-UL division.
Abafundi abazithweleyo bazavunyelwa ukubuyela esikolo ngemva kokubunjwa komthetho omutsha ovimbela abezikolo ukuthi babaxotshe. Unkosikazi Phathisiwe Nkalo esilikwe eGwanda North uthi abezikolo kuzafanele njalo balungiselele ukwamukela laba bantwana abakhulelweyo.
Kuqakathekile ukuthi bathole ikusasa labo elifaneleyo njalo bathole i-counseling bengakabuyela esikolo njalo kulandelwe zonke izinqumo ze-COVID-19.
Unkosikazi Juliet Kiwane umqondisi wenhlanganiso elelwa amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe WOTAS uthi bayalamukela inyathelo elithethwa ngurhulumente lokuthi amantombazana azithweleyo aqhubeke ngemfundo kodwa kunenge okusamele kwenziwe.
Okukhona ukuthi abantu bafundiswe kabanzi, sifundise osobhuku, sifundise amateacher, sifundise labazali, kube sesifundisa labo abantwana ukuthi umntwana uzithwele akusilocala likabani. Akumelanga kube lo muntu omehlukanisa esithi discrimination ngokuthi isigoga, ngokuthi ulimele, ngokuthi uzithwele, umntwana uzithwele kaye esikolo.
Laye uthakula uhulumende sekwenzile ezikolo zemaphandleni ukuze abafundi bavikeleke kugciwane le-coronavirus.
Amatanka landani asikakubone ezikolo, isikhathi sokuvula sesiseduze. Esikwesabelayo ambona ukuthi uhulumende angabe elawo amandla kumbe ezakwanelisa.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Thabson Nganuno Sibanda uthi bazamile ukumbonisa uhulumende ngodaba lokuvulwa kwezikolo kodwa yena waba nguntando kayiphikiswa.
Sisengozini yokuthi ekunyatheleni kwethu ezikolo umkhuhlane luzamemetheka ngendlela emangalisayo ngoba sisilela kuzo zonke izinto ezidingakalayo. Aluba uhulumende wayehambisa njengokucebisa kwethu bekumele lezi zikolo zivulwe phose next year. Simazisile uhulumende ngombono lo. Uhulumende kwesinye isikhathi kathathi imbono evela kwabanye abantu, imbono eqondileyo kuye nevela kuye kuphela.
Obona ngokukhithwa kwembiko kugatsha lwezemfundo yaphansi umnumzana Dawungana Ndoro uthi yasilela imali yokugebha izikotsho kwizikolo zonke zemaphandleni.
There is a collective effort by government to provide
work. Yathi njengogatsha lwezemfundo silesifiso sokugebha izikotsho ezingu-729 nxa singathola imali okwamanje sile $30 million enela ugebha izikotsho ezilikhulu.
At the moment we have about $30 million which will cater for at least 100 balls.
Ngimele umsakazo we Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguntungameli Nkomo. Namuhla sixoxa ngendlela umkhuhlane we-COVID-19 osuguqule ngayo impilo. Ngisho lesintu abanye bathi kasisalandelwa ngendlela. Bathi ukungcwatshwa kwabantu kulezinsuku kungavulwa amabhokisi lokuthwalwa kwezidumbu ezivela ikakhulu kwele South Africa ngumtshayeli wemota kuphela kungela sihlobo somufi into ehlukumeza imideni. Kodwa abezempilakahle bathi le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. sixoxa lesakhamuzi sakombimba ePlumtree umnumzana Mokincube yena okholelwa kakhulu esintwini. Ngiyakwamukela uhlelo Ncube.
Ngiyabonga kakhulu Nkomo.
Likhala ngani kahle kahle lapha?
Esikusolayo lesikhalazo kakhulu ikuthi kambe njengoba udriver uyabe buya A1 kuyehlulani ukuthi sicelele oyedwa nje ongabuya ephelekezela udriver sihambe sisenza isintu sethu sikhala ngesintu sethu njalo lokuthi mayethe fika ngapha ngumuntu ohamba elahleka njalo sokufanele kusetshenziswa amafoni director uyabona izinto ezinjalo sikhala nje kuhulumende ukuthi kambe kungehlulani lapho kuyaba kulatshwe udriver lo lalo wethu ayilatshwe khonapho uyabona yikho kade sikucelisa kakhulu kubohulumende bethu ukuthi kungeza ke kwenzakale yini ngoba singabantu abakholelwa esintwini.
Kuyini okusolayo ngokungavulwa kwebhokisi emngcwabeni?
Kuphazamisa impilo yezihlobo ngoba bayaba bengasena kudela ngendlela. Kuba ngcono njengoba umkhuhlane lo ukuthi umuntu uyabe engabona kodwa ke ma kulo sihlobo esibuyelayo abazali bayakwanisa ukudela ngoba babebone omunye obuye lesihlobo hayi ukuthi imota nje ibuye lo mtaya udrive. So khonaloko ezihlobeni kakhulu kuyabaphambanisa kakhulu ukuthi bahlala behlukumezekile enhliziyweni ukuthi kambe engaba huye kambe kumbeni uphambanisekile. Uyazi imicabango yabantu izihlobo iyaphambaniseka kakhulu khona lokho nje ukuthi khona bengazanga bebekwazi lokumbona lo mufi ukuthi engaba nguye na.
Ukhona liyazivikela yini kulomkhuhlane khona ngapho emakhaya?
Kakhulu mpela kahle kahle bayafaka sula amamaski izigubhu zikhona yonke indawo emnyango la kuma toilet. Hawu siyazama sibili labo gogo yadola mpela befakile into nje esimangazayo siyaphambana umuntu ungasamazi ukuthi ukuthi kumbe ungubani ngoba yabo usuvalile silawo sibili amamaski ongalawo siyafaka amaqhiwe akula problem.
Emabhawa lapha Ncwali sidla amabele lisaqhubelana yini isikadi njengakudala?
Hayi emabhawa kusavaliwe noma sinatha nje kufiwe khonapho hayi kuyaba kuthelelwana ezikomitshini kunathanathwa hayi ngoba kuye siyatshelwa khonapho omunye lomunye abe le komithi yakhe uqhubela layo omunye layo omunye natha hayi siyazama sibile ukuzivikela plus sincedwa izihlahla lapha mpela siyanathanatha izihaqa yonke into ngapha emakhaya mpela sigcine esintwini kakhulu tukamini.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga.
Hayi labi yabonga kakhulu bengicabangele ukuthi bebhokhulumende bengasizwela kukhonoko yisicelo esikhala ngelizwe lonke sibili hayi ukuthi imuncube ngedwa abaningi impela bakhala ngakho khonoko ukuthi kumbe kungaba ngamazwi angazwakala kumahulumende ethu wonke siyakhelane lawo yisicelo mpela singathi uNkulunkulu angangenela mpela besincede ngento leyo ngoba hayi sithwalise nzima ngoba yasidinga mase buya kungala wakhiwa kudiduzeki kahle.
Lo ngumnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ongumhlabeleli. Ubekuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguNtungamile Nkomo.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Petronella Mgoni ohlala eLuveve. Sihlaziya ukukhathaza abesifazana nabantwana ngesikhathi se-COVID-19.
Ngiyabonga Sithandekile, litshona njani balaleli emakhaya? Ngiyalibingelela. I-COVID isithiye siphakathi kobunzima obumangalisayo.
okokuqala njengabo mama labantwana kumele sibe lemali. Manje emabhenki akulalutho. Siyavuka ekuseni mhla kuthiwa kuyaholwa ngo-4. 9 o'clock babe besitshayisisa ukubana kakulazimali emabhenki. Besincedwa ngama-supermarkets ukuthola i-cash ukuze phela ugade ubuye endlini. Wenze lokunye okudinga imali okunjengabo zigayo, i-transport, lokubhadala nje isikweleti indleko yabo zithethe kwabanye. Kodwa konke lokhu sesisehluleka ukubana sisebenze sithini. Ngoba ema-shop, ema-supermarket abaselayo i-cash bakuhle bakulandulela ukuthi abalalutho. Kodwa sokumele ukuba sibagcine ezindlini ngenxa yawo nalo mkhuhlane. Banabangani babo ababuya bezodlala labo. Sokunzima ukuba sibavumele ukuthi badlale bendawonye ngoba uyabe ungakwazi ukubana obuye lalo mkhuhlane nguphi. Njalo kuthiwa sibafundise ngemakhaya imisebenzi yesikolo. Imisebenzi lesithandekile iyafundelwa. Xa ungafundanga ungakwazi ukuthi umntwana ubanjwa njani. Kuba nzima ukubana umfundise. Amanzi anjengawo sesithwele nzima kakhulu ngoba i-COVID ikhuthaza i-cleanliness. Ukuba sigeze izandla, siwatshe impahla, lezambuzi zihlale zihlanzekile. Sizakwenza njani sikuphumelelise lokhu ngoba amanzi kawasekho ngitsho. Sesithwele nzima kangaka ngamanzi. Okunye okusikhathazayo sithandekile yikuthi sihlezi akusasetshenzwa. Kodwa ukudla kumele kudliwe, kuthalakale ukudla. Sokunzima kangaka ukuthi aluba uhulumende wethu uyasisiza, asinike ukudla njengabomama ukuze sisize labantwana, bathole ukudla. Kule nhlanganiso yebo esizibonayo lapha lalaphana, ezinceda abantu ukuthi bathole ukudla. Kodwa ke abaniki abantu bonke, abanye bayeqiwa ngokuthi kuthiwe bayathola. Khathe simnangambona umuntu otholayo.
Sake saxoxa lawe kuwona lo umsakazo sithi abantu abakho bagula ngenxa yamanzi abikwa ingcolile khona ngapho elokitshini leluveve. Omunye waze walaliswa esibhedlela. Njalo wawutshengisa ukukhathazeka langabanye abantwana. Solunjani lolu hlupho olwamanzi?
Abantwana laba asikwazi ukuthi kwathini emathunjini. Balamba kakhulu. Ukudla kwakhona yikho kungekho esikhuluma ngakho. Sicela ukuncediswa shiwa ukuze siphile ngoba sacina sibanjwa emkhuhlane eminingi siba le stress. Kanti ke bona abantwana futhi bale trauma. Balaliswa ezibhedlela, babona abantu besifa phambi kwamehlo abo, bagula, baswela abanye babeqalisa ukulala esibhedlela ngaleso sikhathi. So ubunzima abahlangana labo kangaka. Bekumele ukuthi aluba kuya organizer kulungisiswe i-counseling. Bakhanselwe kukhanye lokubana bacabanga njani. Kambe babuyele yini ku-state of izingqondo lokuphila kwabo ade beyikho khona ekuqaliseni. Lokho bekusukucela ukuthi ama-experts akwaziyo ngabantwana abakhangele ukuthi ngemva kokugula lokho kubuhlungu kangaka. Kambe base yibo yini abantwana esasivele silabo kumbe kukhona uku-affectileyo ngoba uyakhangela umntwana wakhona ubone kwesinye isikhathi ukhuluma laye engani kakuzwa vele lokuthi uthini. So siyadlinzeka kangaka sicabanga ukuthi mhlawumbe kukhona okonakalayo ngoba abanye bayakhanya ngeskini, abanye amajwabu abanjani, pho ababe belimalele ngaphakathi baza kwenziwa njani. Cela ukubana sisize sincediswe siyenzele imhlangano ngoba lokho kwagula abantwana sikhanya nje sesingabantu abalahlelwa eceleni okungana abazange bahlangane lokuthi. Ngiyabonga kakhulu inkosi ihosisi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Petronella Mgoni ohlala eluveni feni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Umthethwandaba wakoBulawayo usunqume ukuba inkampani eboleka uZulu izimota ye-Impala Car Hire kumele iveze imininingwano yohambo lwemota ecatshangelwa ukuthi yasetshenziswa ukuthumba osakhulayo uTawanda Mujehiwa. Umkhokheli webandla leMTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi imali ngamadola ezigidi ezifika phose ezingamachumi amabili $18 million ethiwa yiyo ezasetshenziswa. Ukwenza ukhetho lwama-by elections yikudlalisa imali nje kuphela. Selugqiba ke lapha uhlelo lotula lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.